Siyabonga Sandra Locris ili chonanjani sa Polo Zimbabwe yikutibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 13 ngoNcwabakazi 2014. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Hayi ukule izinto ezinene, akho inkulu zonke izinto lapha. Kodwa ukukhona ukuthi khona kungaba ngabanye abantu abangena kumhlangano ukuthi bambulane from within. Kuyenzakala lokho.
Uqhubekela phambili ukulwisana kwabalandeli bebandla lezanu PF ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lwenkokheli yohlangothi lwabesifazana olwe Women's League.
Ngesikhathi sokhetho izalwane zezimbabwe zazimelele ukuthi sata iye yiyo ephambili ngokuxwayisa ukuthi ukhetho alumanga kule, kodwa kwaba lokuthula okuthize. Angiboni ukuthi ukuphatha ihlalo kamnumzana Mgabe kuzanceda lutho, ngoba isata ivele indawo ehlangana nje abangani iqeda nje izimali zemithelo.
Inhlanganiso ezizimeleyo zithi umanyano weSADC kumele ukhangele udaba lokwephulwa kwamalungelo oluntu emazweni agoqela eleZimbabwe emhlanganweni walumanyano oqala eVictoria Falls ngesonto.
Obe nguVice Chancellor weLupane University uDr. McLean Bhala akasekho.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Uqhubekela phambili ukulwisana kwabalandeli bebandla lezanu PF ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lwenkokheli yohlangothi lwabesifazana olwe Women's League. Unobhala jikelele we Women's League unkosazana Opam Chinguri utshele amaphephandaba asekela uhulumende ukuthi abanye babo bathunjwa yilabo abacatshangelwa ukuthi basekela elinye ixuku laleli bandla. UMchinguri uthe lokhu kutshengisa ukudonselana kusebandleni leli. Ukhulume lokho ngesikhathi kulabantu abedlula inkulungwane ezine i-4,000 abalande umhlangano we-Women's League eHarare. Abaqoqe umhlangano lo babikwa bengaphansi kukamnumzana Didmus Mdasa okhangelane lokwenzakala kubandlaleli behlulekile ukudinga ukudla njalo lokulungisa izimota zokuthwala abantu. Abakubandlaleli bathi ukungalungiselelwa ngemfanelo komhlangano we-Women's League losanda ukuphela owabasakhulayo kutshengisa sobala ukuthi kulokufuthelana okumangalisayo kuzanu PF.
Ukufuthelana lokho sokuphinde kwaphehlwa yimizamo yokuthi umkamongameli Mgabe unkosikazi Grace Mgabe athathe isikhundla sikaMchinguri. Abalwisanayo kuleli bandla babikwa kungumnumzana Emerson Mnangagwa, umphathintambo wezemithetho lomsekeli kamongameli unkosikazi Joyce Mujuru. Ababikwa befuna ukuthatha isikhundla sikaMgabe yena oseluphele. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Rugare Gumbo utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi bakhona abalwisa abantu kubandla leli abasebenzisa amaphephandaba anjengephepha leHerald.
Amalungiselo conference yabo mama ihamba kuhle sibili, akula nto ezihluphayo. Ukudla kuzabe kukhona, lapho kuhlala khona kuzabe kuyalungiswa, konke kuhamba kuhle.
Bezwe kuthiwa ukudla kukho, sokutholakele yini
ukudla? Kukhona, aba ngabantu abaphunguhumana kuphela bekhuluma izinto ezingekho. Ukudla kuzaba khona, lapha kuhlala khona abantu kuzaba kukhona, akula nto ezihluphayo. Kodwa abantu yazi bayaphunguyeejareti izinto, izinto ezibulala umhlangano. Image yomhlangano iyademejwa kakhulu lokukhuluma izinto ezingekho.
Sizwile kuphela amaphepha labagumbo esithi kulabo umnumzana okasikwere, kulabo umnumzana ophilip Chiyangwa, labo Jonathan Moyo asebedingele iconference ukudla. Kambe kuhamba njalo?
Abathibo bodwa, kulabantu abaningi sibili abareza imali ukuthi umhlangano uphumelele. Uyazi into yamaphepha, uyabufuna ukuzikhangelisa ukuthi welina yina eliyenza ukuthi into zihambe. Kunabantu abaningi abadonetheyo, so bona labo abasuke bodwa, bakhona abaningi abadonetheyo. But into ekhona ukuthi kona i-Herald phela anti uyayazi la ukuthi irana njani. Kunabantu abayenza ukuthi bona babonakale ukuthi yiwo abantu abasikele umhlangano, kodwa yisiyo nto lenje. Bakhona abantu abadonethe into eziningi-ningi.
Ye, kodwa ukudungakala kwebandla leli kwenziwa kuyini kangaka?
Hayi kule zinto eziningi angeke ngikhulume zonke izinto lapha kodwa ukukhona ukuthi khona kungaba ngabanye abantu abangena kumhlangano ukuthi bambulale from within kuyenzakala lokho kodwa kuyabe ukuthi abantu abanye bayabe befuna izikhundla kuCongress so bayabe belungisela ukuthi bangaphumelela yini babona ukuthi yiwo abantu abaumhlangano kodwa kulanto enjalo umhlangano wethu ule experience enkulu kakhulu ukuthi izalungisisa izinto lezi ezihluphayo
awusozudilike kumba
akula kudilike asazela katshana
ye mase sikhangela sizwile kuthiwa kulabanye abathunjwayo ukuthi abantu baya bethathwa ngenkani befosele ukuthi bevotele abanye kathi kuhamba njani khonapho kumba
hayi uphonge umana kwabantu abangazili lutho abantu abangazi ukuthi ikampeni yenzwa njani lani lani sebungu umano ukuthi abantu bayagidinepa bayagidinepa ngobani amapolisa akhona ngawo kuyenzakala ngawo ayabotshwa abantu abayenza izinto ezinjani
umnumzana Rugare Gumbo isikhulumeli sebandla leZANU PF kasenelisanga ukukhuluma lo mnumzana Titi Masimtasa yena obengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe Inhlanganiso ezizimeleyo zithi umanyano weSADC kumele ukhangele udaba lokwephulwa kwamalungelo oluntu emazweni abalisa eZimbabwe, iMalawi, Swaziland, Zambia leAngola emhlanganweni walumanyano oqala eVictoria Falls ngesonto. Inhlanganiso lezi zigoqela iHuman Rights Watch, iAmnesty International leZimbabwe Lawyers for Human Rights njalo zithi ziza kwenza umhlangano lentathela izindaba eHarare kusasa. Siveze konke ezifuna kwenziwe yiSADC. Umhlangano walumanyano uyaqala eVictoria Falls ngesonto lapho uMongameli Mgabe akhangelelwe khona ukuthatha ubukhokheli beSADC. Ukuhlaziya lolu daba sixhume incwethi kwezombusazwe uMnumzana Rejoice Ngwenya.
I-SADC vele inhlanganiso evele ilenkulumo eziningi. Sacabanga ukuthi ngesikhathi sokhetho izalwane zeZimbabwe zazimelele ukuthi i-SADC iye yiyo ephambili ngokukhuluma ngokuxwayisa ukuthi ukhetho alumanga kuhle imithetho yakhona kayihambi kuhle kodwa kwaba lokuthula okuthize angiboni ukuthi ukuphatha isihlalo kamnumzana Mgabe kuzanceda lutho ngoba i-SADC vele indawo ehlangana nje abangane iqeda nje izimali zemithelo
Abantu be-MTC bahlezi bekhonona ngento eziningi njalo begijimela ku-SADC. Bazalithola yini ithuba lokwenza lokhu nxa uMgabe senguye ophethe isikhundla lesi?
Kuhle kwahlupha kathesi ngoba bekuthiwe khona udade u-Vice President we-MTC uThokozani Khube kufanele la aye enkosa elizwi kodwa ngizwe omunye umzane uKenneth Ngumotlai umbe ngowebhotswana yini umbe ngowelesotho esithi hatshi SADC yona vele inhlanganiso yabomongameli bamazwe eSADC angiboni ukuthi nxa uMgabe senguchair engcenje kunganceda nje ngokuthi uyabe seseduze kodwa ukuthi kulungisiswe nje inkinga esiqondane lazo ezemthetho ezokhetho isikele sombuso esingasebenziyo imedia angikhole ukuthi i-MDC kumbe amacimba aphikisayo azazuba lelo thuba
kundaba zentuthuko kumbe kundaba zokuguqula nje indlela izinto ezihanjiswa ngayo kuSADC singabona yini uMgabe letha inguquko
akuyahambelana nje njengoba ngisitsho nje ukuthi i-SADC yona ivele imithetho wayo kayisiwo nhlanganiso eyokuguqula izinto inhlanganiso esingathi ngesikhiwa ngeyokubamba yekumaintaina nje i-status quo umuntu njengomgabe nangowakhe nguye wayefanele ukuthi ngaye vele uzwa vele engahlalisekanga ukuba lilunga le-SADC nxa yayivele iyi-SADC iqondileyo angiboni ukuthi kuzaguqula ukhetho lweZimbabwe i-DRC eliswaziland elesotho emozambique kuyahlana kuhlupha kuphela indaba thengiselana ngibona ukuthi izalungiswa ungajivele ungena uMgabe njengokwakhe ngomuntu ongathandi ukuguqola izinto eziletha intuthuko
umnumzana Rejoice Ngwenya ucubungula ezombusazwe
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930 12080 laku 15775 kHz
lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Kulandela ukuvalwa kweningi lamankampani elizweni okulokhu kuqhubeka ngenxa yokucuba komnotho welizwe, labo abalokhu besebenza bathi babhekana lomthwalo onzima okunakekela imuli zabo kanye lezihlobo ezingasebenziyo ngoba bethola iholo eliphansi. Isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, umnumzana Japhet Moyo, usanda ukutshela iStudio 7 ukuthi ukudingisisa okusanda okwenziwa yile inhlanganiso kufumanise ukuthi zilokhu zikhona izisebenzi ezingatholi iholo lazo ngesikhathi esifaneleyo, njalo lezi ezigunyulwa umsebenzi zilwisana lokuthola iholo elazilisebenzelayo. Kusenjalo, umnumzana Mandla Mpabanga osebenza kwenye inkampani kwaBulawayo uthi lanxa elokhu esebenza impilo ilokhu inzima kuye.
Mina ngisebenza kukhampani eseBelmont khonapho engeke ngayikhomba ngelizwe kodwa. Industry yakoBulawayo isifile sile. Ngoba amakhampani amaningi asevaliwe, aselabantu. So kungamaningi wasilisa. Lanxa uphuma ngesikhathi selantshi, awusaboni bantu phandle. Kuqala sesinxa siphuma ngesikhathi selantshi, ubone kugcwele abantu yonke indawo, okuthengisa ukuthi i-industry khona. Okwamanje i-industry sile sibile sesikhuluma iqiniso. Abantu bahawula, abaningi sebaphelelwa imisebenzi, amakhampani amaningi awasasebenzi.
Izibona lile nhlanhla yini ukuthi lokhu lisebenza?
Ngathi ngizibona ngile nhlanhla ngoba ngilokhu ngisasebenza. Kodwa le holo esilifolayo, lilutshwani kaleneli, iqiniso kaleneli. Sesizamile ngendlela zonke ukuthi mhlawumbe bangasikhuphula kancane, kodwa-ke sebethathe i-advantage yona le yokuthi amanye amakhampani avalile, wena ungcono ngoba usakhotha-khotha mlijana. Iphonge usebenze isikhathi samakhanda kuphela. Abanye abafowethu bahawula ngoba abanye zabe kutshela ukuthi sesile 11 months singaholi, sisebenza singaholi. Izizwe ukuthi nxa umuntu ezasebenza 11 months engaholi, uphila njani, uphila ngani, so ulandani emsebenzini. Nawuthi kubona ukuthi lapha kunzima, uyabe esele umuntu lwami ukuthi angaya ngaphi, akulenye ikhampani engamqhasha ngoba amakhampani asevaliwe. So sipho ngubambelela khonapho ukuthi kathi pho nizakwenzayo. Angazayekele, akuna lapha nakuya khona.
Lapho elisebenza khona, liyalibabone abantu belokhu begunyulwa umsebenzi kokuphela, kumbe liyalibabone abanye beqhatshwa?
Lapho elisebenza khona mina, sesibabona abanye abantu ababuyayo bedinga umsebenzi kodwa bawuswele. Kwesinye isikhathi olenhlanhla abuya bamthathe engxenye okwezike ezintathu kumbe inyanga eyodwa, babuye bamise njalo. Khonapho insiza khona mina, abanye bayamiswa, sibili akamiswe inyanga ezimbili kumbe inyanga ezintathu. Abantu abaningi abaqhatshwa kathesi akulabantu abaqhatshwa permanently, kubeqhatshwa abantu on contract basis okuthi anytime umsebenzi wakho ungakuphelela loba kunini, yabo. Kunzima sibili.
Elalisebenza labo abagonyelwa umsebenzi libabona sebesenzani kathesi ngendlela yokuziphilisa?
Abaningi kibe abanye sebezidingisela amatamatisi, abanye sebaye emakhaya bazihlalela emakhaya ngoba sebebona ukuthi akula lapha angadinga khona umsebenzi ngoba amakhampani amaningi avalile. Abanye sebesithina sisebenziswa ngamasela engazenzi ukuthi abe liseli umuntu, ayisiyo ntando yakhe. Kuseswele ukuthi kathi angenzani ngoba kunabantwana ufuna ukuthi layaphilisa abantwana. Lanxa kungasiyo nto enhle ukuba lisela, yaba iyo ntando yakhe umuntu. Impilo isinzima kuwo wonke umuntu, laye osebenzayo khathesi ukuthi igcine abanye abantu abangasebenziyo kumbe ababili abathathu, kuba nzima kakhulu. Ukuze abanikani imali iholo esilitholayo alwengezelelwa lihlala linjalo kuphela.
Lo ngumnumzana Mandla Mpabanga osebenza kwenye inkampani kobulawayo, obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhonale kobulawayo.
Obe ngu-Vice Chancellor wekolishi leLupane University uDr. McLean Bhala kasekho. Ubhala ubhubhele emathadeyi kobulawayo ngomvulo ngemva kokugijinyiselwa kulesi sibhedlela engezwa kuhle. Umuyi ngumuntu obesaziwa kakhulu kwezemfundo, njalo amakolishi ake wasebenza kuwo agoqela iNational University of Science and Technology, INUST. Akukazakala ukuthi uzabe kwanini njalo ngaphi. Sixhume omunye wabantu ekade besazi umuyi, umnumzana Tifa Dube.
bengithanda ukuthi ngisho ukuthi isizwe saseZimbabwe silahlekelwe. Ngibuye njalo nokuthi ngisho kwakhona abantu basebukhalangeni balahlekelwe kakhulu because ungomunye wezifundiswa ebekade esenza phose umzekeliso ukuthi nxa ungumuntu kufanele ukuthi uziphathe njani, njalo nxa ungumuntu yiziphi izinto ofanele ukuthi uzenze izinto ezilungile impilo yakho. Ube ngumuntu odlale kakhulu indima enkulu kakhulu ikakhulu ezintweni zemfundo. Engakaze afike eLupane State University waqala wabakhona endaweni ezifana labonasi ku-91-94. Ngithemba bakhona abanye abalalela uhlelo abazofakazela nami ukuthi wayengumuntu onjani, wayefundisa i-chemistry ngaleso sikhathi. Wabuya njalo wasesuka lapho wasehamba waseLupane lapho afika khona njalo wadlala indima enkulu kakhulu kwezemfundiso.
Ukudlula kwakhe kuchiya ikolishi leLupane limingaphi?
Ikolishi leLupane lilahlekelwe kakhulu babuNkomo ngoba indima kade idlala bedlala indima enkulu kakhulu njalo ubengumuntu obehlanganisa zonke nje izizwe esebenza kakhulu labantwana lesikolo seLupane. Ikolishi leLupane lilahlekelwe kakhulu ngisho kwimbala nje kwabantu besizwe sakithi balahlekelwe kakhulu ngalesi sigemegeme esenzakaleyo.
Umnumzana Tifa Dube isakhamuzi sePlumtree njalo ongomunye wabantu ekade besazi uMoyi uDokotela McLean Bhala.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8:30 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kHz kanye lasebulenjini ku-www.voaindebele.com. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 1-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelane kuhlelo. Kulabo abangekho eZimbabwe lilako kuyabule njini ku-www.studio7news.com. Lidinge lapho kubhalwe live talk lifone inombolo liqale nge-international access code ezithi 1-202-617-2077 ukuze lani likhulume kuhlelo lise UK, eMelika noma kwezinye indawo zomhlaba.
Studio 7 Live Talk lamuhla siyabe sikhangela ingqabangqozalo kudonselana usebandleni leZANU PF.
Thumelani i-text message kunombolo esithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umkhosi wokuphawula okusemthethweni ikliniki yamehlo ebizwa ngokuthi Invicta Eye Clinic edolobheni leBeira kwele Mozambique wenziwe lamhlanje. Le kliniki ikhangelelwe ukwelapha abantu abedlula inkulungwane ngomnyaka kanye labazinkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu njalo ikhangelelwe ukuphathisa abantu abangaba izigidi ezimbili.
Inhlanganiso ebona ngezempila kahle emhlabeni jikelele World Health Organization ibika ukuthi umkhuhlane ongelaphekiyo okopha owe Ebola ubikwa usubulele abantu abedlula inkulungwane eyodwa emhlubulweni wangentshonalanga kwezwekazi le-Africa.
Okwamanje silifake ezandleni zika Chris Gande weStudio 7 kancane esethulele uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Namhlanje ke kuhlelo lwethu liphuma lendaba lithona lendaba sixoxa lo mnumzana Ezra Chisa Sibanda oyingcwethi kwezemidlalo ikakhulu umdlalo wenguqu lapho esixoxa laye ngodaba lodlakela emdlalweni wenguqu ikakhulu sikhangele okwenzakale ngemva komdlalo weHighlanders leDynamos ngeviki edluleyo. Ya ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga kakhulu njani ngabo Chris unjani eMelika?
Hayi eMelika siyaphila. Kunjani eZimbabwe?
Ngoba eZimbabwe nje abantu bamangaliswa into ezizakalayo lapha lokulamba indlala konke akusila mali nabantu bamabhora bayalwa.
Hayi ha kunzima. Iludaba esifuna ukuxoxa ngalo lolo lokulo emabhoreni lapha. Ubona ungani lungaqedwa njani lolu dubu?
udubo olukhona ukuthi abantu ke Chris abantu kwabo ngendaba yempilo singathi social economic life yabo ke inzima ngakho ubona ukufuthelana kakhulu ufuthelana lokwenza libe ngafika ebholeni beqalise ukuthi balwe ikakhulu uma kudlala neliqembu le-Highlanders lejanabo oqakathekile ukuthi izinkokheli zona ezikhokhela ke ibhora ngakukhulumisana namapholisa ukuthi amapholisa kayekele ukubuya ezohlala e-stadium ebukela ibhola amapholisa kahambe ezigaradini ahambe emalokitshini ngisakule bhora njengabomlandi ekhakela ukuthi abantu bahamba ngokuthula baphendeka ukuthula ngebholeni ngoba ukulinde lapha negrawundi nakusizi lutho
kathi khona vele kuhamba njani ukuthi uthole khona abantu abasekela iqembu le-Highlanders kuthiwe ngamandebele kuphela abasekela i-Dynamos ngabesishoneni kuhamba njani khona
siyayibona khona abantu-ke abangemhlobo kungathola-ke khona abantu abakhuluma njalo abaningi bonabo-ke bangabeshoneni bale-Highlanders baya bekhona kodwa ngingakuthi bazalelo kubulawayo abathandi-ke amashoni kukanti-ke lalabona be-Dynamos labahlalela bedethisela ukuthi abesindebele kodwa i-Dynamos ayinjani kulama-supporters angamandebele i-Dynamos yabuzwa ngabantu abanjengabobaba umuntu oziswelayo amandebele ngabakwazi khona ukuyi-history yeklabhu iyale ndawo kusukela nini lanini yadlalelwa ngamashoni othiyetha umhlonipheekana yadlala u-abimatono kuntu wadlala-ke i-Highlanders ngabantu nje kulezi nsuku abalemfutho abafutheleneyo ngezinto ezenzakalayo elizweni lendlala ekhona ngokuthela imisebenzi labo baqede akhona ukuhlungu kokuzunda kwabo indawo enjengebholeni sesikunanzelile khona ukuthi abantu hhayi lento vele zenze zibahlupha kukanti abantu bangabe umhlubo lo ngapha ubona ngabe bayinibezela ngokulumente kona ikho kakhulu bacanga ukulumente okhona amashoni engacaangacaukuthi uhulumente okhona ngabantu bonke basezimbabwe yikho kubahluphayo kakhulu
manje kungenziwani ukubana kungabi lo dubo lolu i-Highlanders ingadlali Barberfield yini nxa idlala le-Dynamos
kumele zidlale e-Barberfield yini nadlala le-Dynamos ngoba ingasusa leli qembu lizingaseliyenza ukuthi lezi lizigebeza zinqobe selibenze-ke lezi zitha zebhora zinqobe oxaphile ukuthi amapholisa njenganijeloomthetho lapo iqembu umdlalo odlulele kumapholisa ngo-160.60 ahlala egrawundini kutwazini abantu kodwa bajigidela kunjalo abantu akwenzela ukuthiwa ngama-marshals abantu abakuma ababe ngama-supporters abavele bewazi abanye ama-supporters njengasengeni ku-Arsenal estadium umatis united ngama-marshals amayo aziwa ngama-supporters ukuthi hhayi kungathana ngani uchris kanti nojike ahlamhambe uchris amaphosa lana kaphume aye kumaphandle kwe-stadium ahambe emarodini ahambe le emalokitshini mhlayale ezidlala e-Dynamos uzamala ungabe lomsindo bathe Barberfield stadium akungaphuza lelodi elingenayo sisikhathekele abothiwa ngamashazi abahlala ama-supporters bakhangele umuntu ujijelayo bathi bamduze banika amapholisa
ya manje njengoba siyabona ukubana kwenzakale lokho kwehlele omunye wabasekeli beqembu le-Highlanders singathini ngaso isehlakalo lesinxa sikhangele ukubana kuze kwaphela umphefumulo womuntu
lezisibi kakhulu abantu bakithi bayakhala silahlekele kumfana osuka-ke ekhalamu osuka khona loko sugwalelwa kweni lumfana lo-ke bathi ma bekhuluma babike kule moto yabantu adee bangabedanamoto bajikijile ngakho la abantu bemota leyo basebebabona babhoda bazobabona sebekwenye indawo basebasiyela laba bantu bagcina besiya limali omunye oto wazama ukuyeka wagwazwa kodwa abanye bayala ama-witness labesiya wahaa kodwa hhayi kulo muntu asezini ngamagwazo umfana lo iqiza likadingoabantu abakhona lihambisa-ke ifoti into ekhona ukuthi sebeubonile abantu ukuthi kambe siselani kambe ukulalelana umuntu aseukhakela lezi meda usuyathiya ingcindo yakho ugwetshelwa kogodi ejile ngendaba sebhola kodwa uyalamba uzathukela unamfupha unaza kuba ngumsindo uzoba ngamsindo ngendaba yebhola kuphela yinto embi kakhulu le kani ukuthi abantu bona abasebebenguqu babona ukuthi nomuntu ezingabiliphilo zawo ngento ezingabisithukele emzini wabo ngento ezingabisile isawudo loba yimpilo ngomsebenzi awubizi ibhola kayibuyi kuwe kodwa awuyithinde ngendaba yebhola ibhola kuphela ukhona ukhona
hhayi kwezwakala isikhathiso esingasavumi ungavalelisa abalaleni
ngiyabonga kakhulu ubalaleli bonga lawo-ke kunikeza ithuko lizikhulumeke emsakazweni uqakathe kangaka umsakazi olalwa ngabantu bonke emakhaya lapho emadolobheni ngiyabonga kakhulu
hhayi sibongile ube lelangelihle
ngiyabonga kakhulu Christian
sibongeke u-Ezra Chisa Sibanda oyingcwethi kwezemidlalo ebesixoxa laye lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma le ndaba litshona le ndaba
ezemidlalo lamhlanje umlandeli weqembu lenguqu ele Highlanders umnumzana Thembele Nkosini Hloli obhubhe ngesonto kulandela ukulwa phakathi kwabalandeli beqembu le Highlanders lele Dynamos ukhangelelwe ukungcwatshwa kusasa eLower Grey Room. Umne wabo umnumzana Lovegate Hloli utshele iStudio 7 ukuthi amapholisa lokho ehlolisisa udaba lolu olutshiya abalandeli be Highlanders bethithibele. Uthi baningi abantu abancedise ukuthi kulungiselelwe ukungcwaba uThembele Nkosini wayefundela ukulungisa okuhambelana lezitimela eNational Railways of Zimbabwe. Amapholisa kobulawayo alile ukukhuluma ngodaba lolu esithi asaluhlolisisa. Kubikwa ukuthi sokubotshwe abantu abambalwa kulandela ukubhubha kukaThembele Nkosini. Ake sizwe uLovegate exoxa ngalolu daba loGibbs Dube weStudio 7.
Kamelele abahambe abalokuzibona lokho abalokuzidumbu le ngesomele ukuthi bakhele ukuthi bethumela mawuphumelela sibumele sikhume siyekhaya.
Ye besuzwe njalo kuthiwa kuyahlupha imali so kuhamba njani kanti?
Ya besuka ni transport yekuzasara ngani ngoba bathi bazo amanye bazama ukusiza ngani but still lokhu sashota kancane ngoba kuba ngoba omunye uyacheck abayicheka kule transport yoba ngakhele ukuthi ukuthi sokuzena but omunye wangikhona uthe sokutholakala ibhasi eliyi-1.
Ye mase sikhuluma ke amapholisa likhulume layo athi kuhambe njani?
Umuntu ngizokuthi amapholisa abathini kahle kahle kakho kwamanje and laba abasebayesibhedlela abakhona ngalengalo bayi-check ukuthi kuhamba kanjani ukuthi udoktaye ubone ukuthi ngempela ugwaziwe or ngoba kunezitithimento ezihlukahlukeneyo ukuthi kagwazwanga kanjani so sobaezokudokotela ayitshela ukuthiokezelwa.
Ye kodwa wena ubathe bekutshela bathi kuthiwa kuhambe njani?
Ngama bentshela bathi into ezaleyo ngathi bamgwazile ngoba ukhona omunye umfana owayekhona ngede lakhona yena mayesho ukuthi bamgwazile lo muntu kuthiwa babanjiwe abanye bakhona.
Ye akusitsheleke ngojaha lo ukuthi wayethanda iqembu liphi njalo wayevele ngumuntu onjani?
Bengujaha kade e-right engujaha okade ufunda lelezi esenzi i-apprentice engujaha
lapho lizwe umnumzana Lovegate Hloli ofele umne wabo kobulawayo obekhuluma le Studio 7 eselokitshini lesizinda khonale esililweni sikaThembele Nkosini.
Sifike emaphethelweni ohlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili.
Kuqhubekela phambili ukulwisana kwabalandeli bebandla lezanu PF ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lwenkokheli yohlangothi lwabesifazana olwe-Women's League.
Inhlanganiso ezizimeleyo zithi umanyano wesadaki kumele ukhangele udaba lokwephulwa kwamalungelo oluntu emazweni abalisayele Zimbabwe emhlanganweni walumanyano oqala eVictoria Falls ngesonto.
Sizwe ingxoxo ngo-Vice Chancellor weLupane University uDr. McLean Bhala yena osebhubhile.
Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo ngontungamilinkomo.
Lo sithandekile Mhlanga ngisithi asihlanganeni njalo busasa.